ayisesendaba yamabhayelection kuphela nje le mnumzane wayiqhakelisisa nje. UZulu sekhathele ngendaba yama-election ngoba uZulu wake wafaka ithemba lakhe endabeni zasekhethi ezokuvota ecabanga ukuthi mhlawumbe u-X engatshintsha izinto zihambe ngendlela ayekhangelele ngayo. Kwatholakala ukuthi hayi awuyisiyo ndlela izinto ezihamba ngayo. So okwakhethi-ke sekusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi hayi uZulu indaba zokuvota vela kahlelanazo ngoba abaningi sebephonga ukuthi abatshiyeni njengona laba abafuna ukudlabodwa kwisutha nje. Abaningi kuphela kabaselandakho sebephonga ukuzidingela imali lokuthi baphile njani. Balutshwani nje abantu abasahamba besiyathola bemile elayinini besithi bafuna ukuvota. Laba balutshwani yibo abantu ababelothando sibili olwendaba zamaphathi abo ababebekiswa.
Manje nxa abantu bengasavoti kangako kutshoni khonokho babanywana?
Kusitshengisa nje ukuthi abantu sebelahle ithemba ngendaba zokuvota kuleli zwe laseZimbabwe. Abasenalo nethemba ukuthi ukuvota kungatshintsha ulutho njalo kungaletha anything ababeyikhangelele. So ukuvota nje kibo abantu bakaZulu sekuyikuchitha nje isikhathi. Akula lutho oluncedwayo, akula lutho olusizayo, akulalutho olutshintshayo.
Ye, kodwa kuyini okungabakhanga ukuthi bavote?
Ukuthi nje uhulumende kuhlanganisela kogatsha lwakhe lolu oluphatha ezamavoti ezama-election esiluthi yizeki nxa lungaqala lutshintshe lulandele umthetho ukuthi uZulu abe nethemba kuzeki kungatshintsha sibili. But okwakathesi ngokuma kwezinto njalo nalapho esivela khona nalapho esiya khona uZulu kanathemba nje njalo uyakwazi ukuthi kuvota yikuvota nje kodwa ama-election abe ama-results abe khona kudala.